Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaniki-niki.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi oyedwa ngowakobulawayo, lomunye weManicaland lowe Mashonaland East. Kwababanjwa igciwane le coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka, sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaniki-niki. Ababencintisa isikhundla sikamongameli Nkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhalala ukhetho luphakathi laphakathi besithi kulokuqilebezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyekhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluza hamba kahle, ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusilayi igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona ukuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile ukuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report ukuthi voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-24 2014 akade engekho ku voters roll bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona ku voters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze ivoters roll because bayilungise basinike ivoters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya nokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebeleni north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikeliso abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe in shambles iofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazo
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe emdct okwakuqala into enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela professional sasesixakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona khona okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into ezinenginengi kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti kwacitshwa amagetsi kwaba yixhobexhobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokukwathi kwa-ana kwakwalabanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-P F abele ngxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlela Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu Sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda utshele Studio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe ama-commission.
Iko ke sivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza ama-councils. Emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobha amaningi uvele edethungamelwa i-opposition eyi-MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathunye kuma-councils. Namhlanje sebedinga okuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazaba pha isikhathi eside besithi kabalungise lokho abathi awuhambi kahle. Yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo. abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le devolution. Amathawna amascapitals icapital city yaHarare lobulawayo kwathiza abale metropolitan city izaba la ma councillors ata agoqela ama MPs igaba uameni wabo ebe umeya wale indawo kodwa izani ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo ami ukufeza idevolution bas bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama councillors e opposition adakiwe akulanto abayenzayo siyakwazi ukuthi yibo aba approve ibudget
manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezana PF
siyakwazi ukuthi uminister nguyo approve ranking top officers njengo town clerk lama directors awe council siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi sethi imithi yamanzi drop position eHarare awayo bantu bala besithi zinwa ingathathi amadamu kodwa sebawathatha siyakwazi kobulawayo ukuthi amagetsi lawana avele emphongolweni sithi ukuthi ziyathunga bazithathela yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlosi ukudiliza namhla sebedilizile babantu bancediswa ngokhuphe lo Monzora kathe sukhuphe sebemlahlela phana njengesoki selidavileyo bakusebenzisa ukhangele njengemathemba njengenhlanzi ezincinyane mandebele neziyana ezingadliwayo namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu ebesebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship umakhuphe lo Monzora bathini ke ngalokho okwenziwe ngoJulayi Moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga mahlabe zulu kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala abanye bethu bedonsele emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho nokusutha emzini yabo kungenani akulahlwa mbeleko ngokufelwa ngiyaliqinisa ngempela ukuthi i-MDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni esikhulu ukuthi kusasa nje kungaba le free and fair election siyawina konke ku-presidential ku-parliamentary naku-council akula muntu ongasivimba uma kule credible election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC yabo
kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni seManicaland lapho okwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Charlene lizachaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba leChronicle lithi isisanasana kade siseBeit Bridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele weBeit Bridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipassport yakhe ngumthethwandaba yena kade efuna ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Oh, Sanibonani, sanibonani ngiyabingelela eku Studio 7 igama ushukela. Ngiphuma lapha enkaya enzalwa khona. Asibonge Studio 7 indawo elisethulela zona iyaphela umnyaka manje. Lonke lisethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu. Eish, kunzima kwelakithi kakhulu, kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenza eDMDCT namhlanje kwenzekani makwenzaka kanje endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba bantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapha kuphuma ngale okwanamhlanje kubhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina sakhena ongokwethu okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba ayi kunzima kulabo abantu abafuna ukusebenzisa namhlanje sazi udadewethu makhupha uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu so eyi kunzima dadwethu buya ekhaya man buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi ngeke sibenze lutho laba bantu bafuna ukusebenzela izisu zabo bafuna ukuhlala bephatha sibayekeni balwe bona bodwa khona le Mpumalanga thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angekalenzele lutho ngiyabonga
sanibonana ku Studio 7 bengikhangela iExtraordinary Congress eMDCT Hey, laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo. Indlela abebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu. Umakhuphe imaski weyikhiphile, ukomija ekhiphe imaski, uMonzora ekhiphe imaski, uMzuri ekhiphe imaski. Bonke amakhandidati bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke kungaqedakali ukuthi unjani. Kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abantu shuwa. Ayikho gawula esihlale esisola ayi esoli i-MDC liye kamakhuphe ayi lokhu abakwenzayo kulangqondo lokho kathi ngani sasibone uShamisa asakaze sibone besenza kanje sasibone besenza into ezile order manje lapha kumakhuphe akula order namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora katshontshanga mali kukhuluma umakhuphe kweliki kusasa kuthiwe heyi utshontshe i-6 million akule nto yakhona eqondileyo labo deni moyo labo bazikhulumele izinto ezingaqedakaliyo batshintsha ama-goalpost namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumane ungani bayatshelwa ukuthi yenzani so yenzani kanje so i-Extraordinary Congress ukuthi elo msindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Extraordinary Congress elo msindo njengalwana mina mbonani ngamatopi lawa aphekayo kabayekele into lizabehlula ayibaphela basoze bafike ndawo kuzabehlula kambe shuwa nxa bezaqala kwathiwa yeyi voters roll was tempered with today baqalisa ukuthi kube lamayele kube lokhetho kuphinde kuthiwa yeyi voters roll amabizo kobulawa kwakho kakuqondakali vele ngamatopi lawa aphekayo kabayekele kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress iphathi yabo ihlife vele ikhanye ngani ayilama-supporters
salibonani bantu bezimbabwe salibonani bokwe-ekwa mina elisiphathela izindaba mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye wesilobela entobe emangonini ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iphathi isindawo yokudlalela ukuthi amapleya zonke abefuna ukuthi abe ngunumber one ekudlaleni wonke angayedlala afisele ukuthi abonakale lakozombuzipha sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngupresident sokudlala phaba sokungamadoda evela lapho ngoba nxa kuza kuthi unkomisho afuna upresident umakhuphe afuna upresident uMonzora afuna upresident lo munye la afuna upresident kathi sokudlalwa ngabantu iqiniso elikhona ngelithi umakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxoshisa abanye abantu bebesaba ukuthi nazokuvotwa bazadliwa besenzele ukuthi yena bakwazi ukuthi esishoneni mahanje bamvotele umakhuphe leyonto ivele iyakhanya singake sithanja sitho mthi ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgabo wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe neNdebele uzababulala kube kathi abantu abafanana thina sinje uChamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgabo umfundisi uyasizala isigebengu isigebengu asiyamzala umfundisi phela abanzama ukuthi ayisibo bonke abantu besishonene abalomeni but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzanu PF eyabulala abantu ngokugrawundi thina njenge-MDC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uChamisa kumele akunanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu idoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obengupresident wephathi eshawa ngempama phambi komphakathi mina kuyinto bengizasemphela umoya vele ngicaphuke kakhulu loba umakhuphe engangisapoti ngisapoti uChamisa abasihloniphanga ababatshaya umakhuphe kuyatshengisa ukuthi iphathi liyana ibolile ayilanhlonipho baxotshe ubhebhe besithi kaziphathanga yona yonke vela iziphathanga liyana iphathi ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilizwe isingabi khona vele isithiswe nanitsho njalo Alexander Khanye mphuma kule nkaya ngisithi mina idodi lana abayenzileyo basiyangisile yizano phefu esibingiwa emhlabeni
sanibonani sanibonani abantu bakhithile njalo ngezindawo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxotshisa abantu bakaChamisa ephalamende wajika waxotshisa uBhebhe waxotshisa abantu emsebenzini manje ubhijana lo Douglas Monzora ethina ulandela isekelo sombuso so isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezi njengoba sebemtshaya so yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwe ukuthi ilizwe izanu PF ihlukumeza abantu izanu PF iyatshontsha i-corruption yena ugijima uyabhidlizi MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa izanu PF embi umama uright bemtshayele inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilume kodwa yena akakuboni konke lokhu hamba nabomonzora manje basebemtshayile baright bemtshayile lo umama nokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakuba harvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamasosha namhlanje sebemtshayile yibasebemtshaye omonzora lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongena support barayithi bemtshayile lo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu belemelika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hathi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho akukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hathi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayesayina. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So indaba kaTrump ukuthi aqala lokusayina ibhili le isilungiswa ngamahlandla amabili i-house lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhelwa amaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi okube yikuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la akade bawathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyikuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungaba phinda futhi kuba abisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo Georgia landa. Ngikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lowo udidekile engqondweni.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yego sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba uthile ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana usenza zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo hathi kusho ukuthi uwevele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi ngumuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungisa lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi befuneka khona kakhulu. Ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo ade kusenziwa umnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Ohio. Na ekita kudume phansi laphezulu makhathi esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angleston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.